sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba ulamukela umsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 1 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abayisithupha ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni kumahola angamachumi amabili lani asanda kwedlula.
Ukufa lokho esikubonayo kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe kalikaphumi phakathi kwengozi ye-coronavirus.
Amapholisa akobulawayo abe lomhlangano lamagqwetha osakhulayo uTawanda Mujehiwa oyethunjiwe. Sile ngxoxo legqwetha lakhe umnumzana Ngcobani Sithole.
Imkotho bathandekayo ukuthi besiye emapholiseni, kodwa eqinisweni into esiyihambelayo sesibona ngani nichitha isikhathi.
Iy'ntatheli zindaba ezimeleyo uHopewell Chingono osesihlokisini ubulawa ngumkhuhlane olezibonelo ze-COVID-19. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubikwa esethumela elinye njalo iqula eZimbabwe uyadinga isisombululo kungxabanqoza yezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu asibebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni selikhwele laya phezu kwamakhulu amabili 202 kulandela ukubhubha kwabayisithupha izolo. Ugatsha olubona ezempilakahle luthi abathathu babantu laba ngabedolobho lakobulawayo, kuthi ababili ngabemathebheleland south, oyedwa ngowesigaba se-Midlands. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamachumi ayisithiyangalombili lanhlanu 85 ngaphandle kwabahlanu kuphela abavele lawo kwele South Africa, abanye bonke bawuthole khonapha elizweni. Abalokhu begula bona bangu 1074. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeCitizen COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Ukufa lokho esikubonayo kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe kalikaphumi phakathi kwengozi ye-coronavirus. Igciwane lakhona lisesekhona, usesekhona umkhuhlane. Kuyadingeka ukuthi abantu bathathele wonke amanyathelo afaneleyo ukuba bavikeleke. Kumele benze social distancing, bageze izandla, benze konke ngokuba usesekhona umkhuhlane uyabulala njalo.
Abantu abafa ngobunengi Ncube sibona ukuthi ngabase Harare laba kobulawayo. Ingcazelo kungaba yikuthi amadolobho la yiwo alabantu abanengi yini eZimbabwe kumbe kukhona okunye.
Ukufa kwabantu abanengi emadolobheni amakhulu kuhambisana lalokho esikubona kusenzeka vele emhlabeni wonke jikelele. Kwande kakhulu ukuthi abantu bafe lapho abanengi khona, abaminyene khona. Yebo kambe kulezinye indawo lapho thola kusifa abantu lanxa kungekho emadolobheni amakhulu besifa bebanengi, kodwa kujwayeleke ukuthi bafe endaweni eziminyene khona ezilabantu abanengi. Kanti ke futhi kithi ungakhohlwa ukuthi kubanzima lokuthi benze izinto zokuzivikela, bebhoda bedinga impuphu, bedinga ishukela, bedinga isepa, bedinga zonke lezi zinto esiminyaminyeni lasemalayinini ebhenki. Ngakho ke iHarare lakobulawayo kwenza kube lula ke ukuthi abantu bafe ngobunengi ngenxa yezinto zonke lezo.
Yebo bayafa abantu ngobunengi, kodwa sibona ukuthi abapholayo labo baphola ngobunengi. Ungathini ngalokho?
Ukuqonga kwenani labantu abapholayo kuyinto enhle kakhulu eligugu ebantwini aye emndenini egulelwayo. Ngokuba nxa vele kufiwa kuso sonke isikhathi ukhangelela ukuthi abantu basile. Ngakho ke nxa bebaningi abaguqonga inani labantu abasilayo kuyathokozisa lokho. Yebo kambe bungafisa ukuthi kungabi khona lo yedwa ofayo, ngabe wonke abantu sebephilile, ngabe wonke abantu bayasila. Kanti ke vele sikhale ukuthi wedlule lo mkhuhlane, kungabi khona ofelwayo, kungabi khona ogulayo.
Inxa sikhangela udaba lokuhlolwa kwabantu, ungathi uhulumende useqhuba uhlelo lokuhlola abantu ngobunengi na?
Inani labantu abahlolwayo lincane kakhulu, okwenza ukuthi kube lethuba elikhulu lokuthi abanengi bafile bebulawa umkhuhlane wecorona kungazakali, ukuthi abanye njalo baligulile leli gciwane baze basila kungazakali. Akuhlolwanga indlela ebanzi njengalokhu kukhangelelwe uhulumende, lokhu ayekhulume ngokuthi uzakwenza kakwenzanga. Ngakho ke kuyakhathaza ukuthi kuzahlala kulabantu abangabe bathelela abanye bengakwazi ukuthi balalele igciwane. Kuyadingeka ukuthi liqongiswe inani labantu abahlolwayo ukuze isizwe sivikeleke ngendlela edlula le okwamanje yehluleka uhulumende kakwenzi ngendlela efanele.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Ubexoxa le Studio 7 ekwaBulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe C-Connection, lapho isixoxa ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wonosuthethe imphefumulo yabantu abedlula amakhulu amabili 202 eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwelungelo loluntu, lapho esizahle sithathe ithuba lokuhlaziya impilo yomunye wabasakhulayo ababelwela ilungelo likaZulu, umnumzana Patson Zamara, obhubhe ngeviki edluleyo eleminyaka engamashumi amathathu lane 34. Mthwakazo muhle lingakhuthwa yilolu hlelo lelami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Amapholisa izolo abize amagqwetha amela osakhulayo uTawanda Mujehiwa owayethunjiwe ukuthi bakhulume ngodaba lolu. UMujehiwa ngomunye wabathunjwa phambilini ngombhikitsho owawugoqwe ukwenziwa ekupheleni kukaNtulikazi. Amagqwetha akhe aya emthethwandaba umanje walaya amapholisa ukuthi amkhulule, lakanye wakhululwa kodwa esemangobongobo ngokuhlukuluzwa lokutshaywa. Kodwa igqwetha likaMujehiwa umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi akukho okubambekayo abakukhulumileyo lamapholisa izolo.
Inkotho bathandekayo ukuthi namhlanje besiye emapholiseni, kodwa eqinisweni into esihambelayo sesibona ngani ukuchitha isikhathi. Amapholisa awazimiselanga ukuthi adile le ndaba leyi ngendlela efaneleyo. Benza ungani bafuna ukuthi indaba leyi iphuthe ngendlela efaneleyo. Okumqoka nje ukuthi nje lathi siyabe sikhangelele ukuthi bangatshintsha ukwenza. From the way to go, amapholisa abethinteke endabeni leyo. Ngakho ke sesinanzele ukuthi hayi sithela amanzi emhlanu wedada. Amapholisa ngendlela ayenza ngayo, hawu siyazichithela nje isikhathi. Kulobu fakazi obuningi osobuke baphuma ku-social media, sithe sibuza ukuthi bayabulandelela yini, sithole ukuthi hayi benza ungani bamangele labo ukuthi kade kwenzakalani. Ngakho ke hayi sithela amanzi emhlanu wedada.
Akhona yini amanyathelo azathathwa ngumJehiwa wokusa amapholisa emthethwandaba, kumbe udaba lonolu luzaphelela khona?
Kulamanye amanyathelo esesizathi siwathathe ngokuya phambili. Sizayazisa njalo kumphakathi ukuthi ngamanyathelo anjani. Sesike sahlala phansi sawacubungula sanandelelisa zonke izinto ukuthi siyibambe njani indaba le.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubikwa ezathumela elinye njalo iqula eZimbabwe ukuyadinga isisombululo kudaba lwezombusazwe kwamakhelwane. Umsakazo we-SABC uthi uRamaphosa wazise ukuba ingatsha zebandla le-ANC zinqume ukuba athumele iqula elizafinyelela amacele wonke eZimbabwe aweyombusazwe. Ngenyanga edluleyo uRamaphosa wathumela iqula elakhulumisana lomlangagwa kuphela, laphindela ekhaya lingazange likhulumisane lenye inkokheli yezombusazwe. akukhulunywanga ukuthi leli qula lizahamba nini eZimbabwe. Lwezimajele olweZimbabwe Prison Services luthi intatheli izindaba ezimele uHopewell Chingono osesitokisini uziphilele nje athi ukuthi uyagula. Iphephandaba leHerald likhulume lesikhulumeli sogatsha lwezimajele umnumzana Mayor Kanyenzi othi bavumile ukuthi uNgono ayelatshwa ngudokotela wakhe lanxa engaguli kakhulu. Kodwa abambonileyo uNgono bathi uyagula kakhulu. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uNgono ubulawa likhanda, uloqhuqho njalo kasanambithi kuhle ukudla. Lezi ngezinye zezibonelo zeCOVID-19. Kodwa amadokotela akhe abengakazisi ukuthi kahle kahle uphethwe yini uNgono. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMavis Gama ubhodabhode ngedolobho leHarare wasethulela udaba olulandelayo.
Elinye lamagqwetha kaNgono umnumzana Doug Coulthard ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi umethekelele eChikurubi ngemva kokuba enze isicelo sesiphangiphangi ukuthi ufuna ukubonana lamagqwetha akhe. UCoulthard ufakaza ukuba ngempela akezwa kuhle uNgono njalo besalindele ukucetshiswa ngudokotela wakhe ukuthi kuthathwe manyathelo bani. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulusizi okwenzakala kuHopewell Chingono labanye abagoqela umkhokheli weTransform Zimbabwe onguye njalo umgcini sihlalo we-31st July Movement umnumzana Jacob Ngarivume labanye abalokhe beyalelwa izicelo zokuhlawulela isibambiso sebail.
Loku kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumele ukungahambelani labo baza kuhlukumeza kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokhu phakathi okuyisigaba esibi esenzakalayo kathesi eZimbabwe ukubona ukuthi amalungelo abantu aphethwe kubi njalo kuyindlela yokwethusela ngulowo nalowo ozafuna ukuphikisa uhulumende ukuthi ubone ukuthi nxa usuphakathi ngale noma yini izakwehlela njalo ukuthi uthole usizo kuzabe kunzima kakhulu.
UNgono uNgarivume lomsekeli womgcini sihlalo ebandleni leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala betheswa nguhulumende umlando wokutshetshezela uZulu ukuba atshengisele ngodlakela uhlelo olwaluqoqwe ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi ngenjongo yokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umkhondisi wenhlanganiso yezokholo eyeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uthi okukhulunywa ngombuso okhona akusilo cala ngoba kukhona lasembhalweni ukuthi ababusayo batshelwe ngamaphutha abo.
I can say this anywhere before anybody.
Lokhu ngiyakutsho yiloba ngingaphi njalo kungelani lokuthi mphambi kukabani.
Check your Daniel there. Daniel chapter 2, I think verse 20, 21, 22 somewhere.
Ukhangelelwe ukuphindela emthethwandaba ngolwesithathu uNgono ukuze kuhlaziwe udaba lwesikhalazo sakhe sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulo kusilela kwemithi yokuhlola igcikwane lecoronavirus elizweni. Leli phephandaba lithi ilizwe lihlola abantu abangamachumi ayithobaminombili eyidi ngelanga. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umphathintambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima usekhuthaze izisebenzi ukuthi zingaphatheki ekutshengiseleni okuqoqwe inhlanganiso ye-ZCTU okuqale izolo elizweni jikelele. Ekutshengiseleni lokhu izisebenzi ziyahamba emsebenzini kodwa zingathola ixesha yikho lapho eziphakamisa amabhakani izitshengisele. Esizwe amazwi enu lina balaleli wethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Ngosikhumba njalo Studio 7, lokho okukhulunywa abantu bangakhuluma loba benzeni benzeni. Ubaba lo ukuze kuzwakale kahle okuyinto kwakhe yikuthi ehle esikhundleni ma efuna ukuxolisa, uyabe exolisile impiya lapho. Ngokwehla nje kwakhe abantu bezwe bonke isitori sakhe, abesesithi sezisehla ngalokhu kubi engakwenzayo ebantwini. Awubaxole abantu, bangaze baxole bazexole lo mgabo owakwenzayo elayo. Siyabonga. Sanibonani basakazi be-Studio 7, ngosikhumba lo esiphezini koBulawayo. Basakazi, indaba ye-Gugurawund ngiyayizwa iyakhulunywa mina. Okungaba kuhle uPresident ukuthi kuphele emoyeni yabantu indaba ye-Gugurawund, belokhu befaka yena bethi wuye wuye athinteka. Yikuthi eze koBulawayo, eze emathebulileni, abize imithingi enkulu, axolise ebantwini ngempembi ayenzayo, ngoba abantu ngeke nje babelokhu bemfake ibizo lakhe engathinteki. Axolise ngempembi ayenzayo, athi uma eqeda lapho athi kumazimbabweni wonke ehlangene, athi mazimbabweni, hhayi ngiyaxolisa, senzisehle esikhundleni. Avele ehle esikhundleni semthayini, afake omunye umuntu nje owezanu-PF, yena ehle nje esikhundleni semthayini. Hhawu, lapho abantu bangakhululeka, lapho bangayizwi ukuthi hhayi uxolisile mpela ubaba. Siyambonga uLesibindi akakwenze lokho, athi qede ukuxolisa abesehle esikhundleni ukuba ngupresident, akakulungelanga.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7, linjani kodwa labalaleli? Hayi, siyaluzwa udaba lo muntu ukhulumela isisu sakhe uqinisile ungulube, ukhulumela labo bonke nabochuma nabogawula, abantu abakhulumela izisu zabo ukuze athi kusasa uma sokubajikela kubahluphe futhi. Sisegangeni nje kungenxa yabo bani laba bantu abezanu. Siphila nzima, sibizwa amakwerekwere, siyazingelwa, sicatshile kungenxa yabo. Mina ngangikhona from 1983 up to 87. Kubulawa izakhamizi lezalukazi amakhehla angazanga empini, thina sasingabafana sitshaywe izibuni, namanje zilamathuthuva ngokutshayelwa into esasingayazi ukuthiwa ngobhuti bethu. Sasibabona ukuthi ngamaGugurawund lawa ayekhulume isindebele esingazwakaliyo, lezenzana nama-distant. Sasikwazi ukwehlukanisa ama-ex-zipra lamalokhuzeni lamaGugurawund lawa. So lo okhulumayo nje ukhuluma okwakhe. UWilliams wakhona naye lo mama layo ngathi uphaphile nje, ngazi ukuthi yena ungenaphi, ngoba bona babulawelanga abantu. Abantu bakithi babulawa, umnankagwa lo nguye wabosayinela ukuthi kutreni iGugurawund. IGugurawund liyaqeda abantu bemathebheleleni nemigiyenzi. Akula nto ezalungiswa ngoba abantu bayisaba kuphela, bazaphonga uvuma belandela into engelangqondo. Thina etsholotsho sabulawa, lamanje siyahlukunyezwa. Kathesi uthethe abantu bakibo khona lesishiyone, nabakugcwalisa itsholotsho, bakugcwalisa iplantri yonke indawo yibo bodwa.
Yazi mambheka i-weakness kamakhuphe, ihlazo kwabanye omama abayazi ukuthi bangomama bamelene, njalo iqiniso labo bayalimela, nelungelo labo bayalimela. But umakhuphe ubonise i-weakness, she's weak, use-ecta okokubumama ukubonisa i-weakness. Ngingakubekela nje ukuthi why ngithi ukuthi umakhuphe u-weak. She's an opposition party ohlukunyezwe yizanu qaleni enoTsvangirai. Waya wangazwani noTsvangirai, ngazi bekuqibe mbani. UTsvangirai yisifo bengakhulumisani lomakhuphe lo osedonsi iqembu lakaTsvangirai, isebenza MCT akasebenze MDCM abe umakhuphe, ngoba uTsvangirai no more bekangasazwani laye. Kuwukuthi waso kuba sokusobala ukuthi umakhuphe maybe emsizweni yakhe ubevele engasazwani lo Tsvangirai, evele sedragela ukuthi abedayise uTsvangirai uzana, like what he did who she's doing who MDC alliance kuchamisa. Umakhuphe usethengise amathebelelene bonke labo abakumakhuphe, abalokhu bethi bona umnankagwa is good, what people find out what happened ngeGugurawund kulizomtshela ukuthi umnankagwa kuright. Since ebusile thethe over, hayi ukuthi uthethe over, kathethanga over, uthethe ngodlei. Nimtshela ukuthi uright umuntu othethe ngodlei, umgabe kathethanga umuntu ngodlei kwavotwa. Why umnankagwa angavula ngephati lakhe bavote bakhiphe umgabe? According isadakhe yavuma ukuthi ikhulu ekhwayi kuvuma umakhuphe weak, lasa bengeke bavuma ukuthi abe ngupresident. Yabona lapha khona umbuzi is out, usekhathini nje uyabengela kuqembu, bamthathe lo mzora wonke angahlali kwa uyamthathela, uzobhayiza nje
uzoba inhlekisa ukuthi imisi yakhe izovela. You know what? It's just like amajita elwela igirlfriend. At the end of the day, batshela into ayeyale idoti le emunye yale igirlfriend. That's what's gonna happen to Mama Lwa. Ukuthi makhuphe awuzazi ngawuzazile wabona ukuthi no umakhuphe mdala unochamisa. Let me leave my son who is more active than me to contest. Mina ngihlanganisa abantu bangakunika ukuthi uyongisekhuthaza. Uyaburide mama makhuphe we-MPC Alliance. Akuzibuzi, revise your manners, uzibuzi, uzazi ukuthi uyisayini yamaNdebele la zazi. Sisijabulile sithi ulapho. Now we've got moving. MPC Alliance is winning 2023. Come 2023, I'm telling you.
Lawo amazwi enilina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangelo esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isivumelwano sokuqeda ukusetshenziswa kwabantwana njengezigqili ese-International Convention on the Worst Forms of Labor esisungulwe ngenyanga edluleyo siyaqala ukusebenza kunsuku ezilandelayo. KweleGhana abantwana basetshenziswa ukugola inhlanzi lemisebenzi yokulima ikhokho. Cameroon lithi selikhweze izinga lokuzivikela emngceleni walo lele Central African Republic kunye leNigeria kulandela ukungena elizweni kwabahlamuki abahlome ngezibhamu. Isikhangelo esivela ngapha kwele Melika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ubikwa elaye iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle olo-CDC ukuthi lwehlise inani lokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus. Abaphikisa uTrump bathi wenza lokhu ngoba efuna ukuthi athole usekelo ngoba abantu bazathi wenelise ukulwisana legubhane lwe-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani labathelelwa leli gcikwane elizweni leMelika lisehla. Kodwa abanye bathi ukwehla kwenani leli kungaba kubangelwa linyathelo likaTrump, hathi ukuthi igcikwane leli seliyekethisile. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi inyathelo lokungahloli abantu abaningi lingaba liyilo na elibangele ukuthi inani labaligcikwane eMelika lehle.
Udaba lolu olokuthi iCDC isidirectwe ukubana ingahloli igazi labanye abantu abake badibana labantu abalegciwane leCOVID, I think iyadisturba kakhulu ebantwini abaningi ngoba iyatshengisa ukuthi into ebezikhulunywa nguTrump usike samuzwa ekuradi esithi ukuthesta abantu abaningi yikho kwenza ama-results abantu abalegciwane lelawo abe maningi kakhulu, and yena usetshele abantu bakhe ukuthi ngangcono ba-slow it down i-testing. Kuyatshengisa ukuthi-ke manje izifiso zikaTrump yizo esezinqoba ukubona kwama-scientist lo msebenzi wama-scientist, ngoba ukutesta kubalulekile. Wonke ama-scientist siwezwa esisho ukuthi the only way esizokwazi ukuthi silikontain igciwane leli ukuthi siteste kakhulu ukwenzela ukuthi sibe le information ebalulekileyo ukuthi bangaki abantu abaphathwe yileli gciwane. So ya, kunzima kakhulu. I think kuyadisturba kakhulu ukuzwa kuthiwa Center for Disease Control isitshelwe ukubana ingathesti abanye abantu. I think into engathi iyadisturba kakhulu kumphakathi, ngoba that means ukuthi sokuzoba labantu abaningi abangalama symptoms kodwa bengama-carrier leli gciwane abazobe lokhu bespread igciwane leli, ngoba nangu phela babe bengathestwanga ukuthi babekwazi ukuthi balalo.
Nxa ukhangela ubona ngani bakhona yini kade bengasoze bavotele ngameli Trump asebezamvotela ngemva kokubona lokulalela okwenzakeleyo emhlanganweni we-RNC?
sibonile ukuthi inombolo eziphumayo zikhombisa ukuthi igciwane leli selisehla kodwa kuyadisturba kakhulu ukuthi sizwe kuthiwa mhlawumbe lehliswa ukuthi sebeyehlise ama-test hhayi ukuthi lehliswa ukuthi lona ngokwalo seliyacontainwa so I think kuyingozi kakhulu ukuthi abantu babe le information e-wrong ngoba bakuzoyenza ukuthi banganakeleli kakhulu ukugqoka amamaski lo le social distancing bese kusenza ukuthi igciwane leli likhuphuke futhi ngendlela ezoba nzima ukuyicontrola yebo kuyajabulisa kakhulu uma sizokuthiwa igciwane leli liyehla thina besizitshela ukuthi hhayi ukuthi abantu balandela ama-guidelines awe-CDC okugeza izandla lokugqoka amamaski lokuthi ba-social distance kodwa uma kuthi sizwa imibiko evela ekhombisa ukuthi CDC kungenzeka ukuthi sinikezwe ama-instructions okuthi ingatesti abanye abantu kuyingozi kakhulu lokho and I think kumele ama-scientist sizwe ukuthi bona bathini ngalokho I'm sure ukuthi sizozwa namhlanje enyuzini la kwezinye intethandaba kuyinto ekhulunywa kakhulu ngoba I think kuyakhathaza kakhulu ebantwini ukuthi babekwazi ukuthi abantu abathestwa that's why sibona amanumber esehla hhayi esehla ngokuthi igciwane sebelicontrola but ngoba esehla ngoba abantu abasathestwa okweneleyo
umnumzana Dan Moyo isizalwane sezimbabwe esihlala ngapha kwele melika ubekhuluma le studio 7 ecingweni esevirginia lolwamhlanje esikhangele ebesilazo amapolisa wobulawayo abelomhlangano lamagqwetha osakhulayo uTawanda Mjehiwa owayethunjiwe intatheli izindaba ezimele uOpoelthi Ngono osesitokisini ubulawa ngumkhuhlane olezibonelo ze-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.